impupu besa futazweka hulumende ayibona bonakala kumele ukuthi ngabethura la ukhona ngoba ungazelihlala isikhathi ufike sokumbayimbayi uyayiswela atithi vele ngayisethulwa ihle abantu bahle bayigcwale and abaningi bakhona abayithathayo ngegashayisayo lo munye mhlakhona futhi nonkakaka enqola kutho ukuthi ngasingafambanisi bakhona osomabhizinisi basebenzisane nalaba abantu abamkamba omnyama ngoba uyafica omunye umuntu ekuthwele ama-10 kgs sokafika 50 ewasendaweni yakhe khona beyedulayo yabo-150 something beyi-10 kgs labo ongwerengwere lapo amafutha ezimota lawa khona engazani kuthiwa bekhona qasi ukuba khona izolo lakho ngangifitha khona ngikhuluma ngegaraji akophuma ngivela kuphela nje kathesi lapho ekuphuma etotali la ayikhona futhi ukuthi igumira ngale ngizwabanye besithi ikhona la magaraji lakho edolobheni kibo-b s s ngale but amanye amagaraji hhayi omile sibilinde ngabhodabhoda njani ukuwakhanyela lapha hhayi komile sizananzeli ukuthi ngamafutha ohambise ngekho la makhombi lawa thina siba malutshana nxa siba malutshana la ma-onda fithi lawa uzatholakala ukuthi imitengo yakhona isuke ilithi kanta njengoba vele kathi sama-onda fithi aku-$7 so ngabe ukuthi amafutha avela ashoda abanye abathana beseza ama-$10 ivin kuye edolobheni ngumuntu ekhuluma nge-$10 lawa amabhasi kahulumende kuyewaba le nsuku sibili lapho ade ngatholi khona amafutha futhi ukuthi abantu sebethele nzima emgwaqweni sebemadlodlongana labanye sebequma ngenyawo so ngamafutha ahluphayo yimpuphu ehluphayo
sanda ukukhuluma le nhlanganiso ye-consumer council of zimbabwe ikuwona lo msakazo yona ithi timu leyo dingadinge inkulungwane ezinhlanu ukuthi iphile uyavumelana labo yini ngalokho
yebo ye singathi ukuthi yimali edingakala kodwa ezimbabwe akuna abantu abaningi abayitholi leyo mali umuntu ongathi uyathola imali ezwayo sibili sesikhangela ubuningi babantu mhlawumbe ngabantu abathole 1500 kubo-1000 khonapho i-5000 yona babathole imali yemelika basebeyitshisa lapho emkambo omnyama sebengayithola leyo mali kodwa okokugqoka lapho bangagqoka nzima sokumele baye kokhothama ngoba ngasikhangela ukuthi kade esibhruge kumbe iyendo ezitolo lezi esizijayele ngakhangela for instance iyelimbo yomntwana esikole iyabibizi amakhulu 300 okuthi ukuthi lezi ezokuthena zeyo zifuna pho so-900 o-600 so layo vele i-5000 phela leyo bayeneli kuhle iyabokhayela sibili yabo ungathenga nje ukudla khona ukuthi usungenelisa ukuthenga isinkwa sakho nsuku zonke uthenga impuphu yakho uthenge le nyamanyana nje le nhlanzi zona zabantu abazidlayo usuthenga le mbhida yakho nje lamagulushe
iyatsho i-consumer council of zimbabwe ukuthi iningi labantu lithenga ezitolo ngoba abanye abalayo vele imali uqobo lwayo i-cash ukuthi bathenge emkambo onsitha yikho elikubonayo yini lokho
ye khona kwakuliqiniso ngoba ungananzela ukuthi abantu abadinga akhona imali bayeholi ngama-figures ngene emafoni ngene emabhenki okungaba ngokuthi umuntu kuba lula ukuthi ayethenga eswayipha ngekhadi emashophu ngoba bayavuma kumbe ayethenga ikhokhiso emashophu ngoba bayavuma ngoba emkambo lo omnyama iningi lawo lifuna i-hard cash imali bengovuyisa amabhenki amaningi vele balutshana abantu abathola $100 a week mbe singathi $50 a week kodwa ngaso swayipha khonaphana uzafika kule ndleko ezinkulu kakhulu zikhona indleko ukuthi every swipe yakuthawa ama-$15 every ikhokheshi lakho kule mali yangkhona ama-2% layo adlepha sibile ezikhwameni zabantu lapho ngoba ungananzeki intengo yemkambo omnyama ingaphansi kulaleyo yabo soyithenga emashopu ngoba emashopu bahle banananzeli ukuthi hhayi kutho ukuthi lapho umuntu lo nqalani ngizathatha imali mbe bayrefuna uyathenga labo i-yard currency ngale ku-black market akozebekwazi for instance isinkwa ungafica ukuthi sitela siyi-$20 ngawusithenga nge-cash $21 ngawusithenga ngikhokheshe emashopu laphana kodwa ngase usihlanze emkambo omnyama songasithola ngama-$17 $16 or even $18 sesingantiya singaphani